Okokuqala vele umbuso kayisowakhe ngowabantu beZimbabwe. Nxa waphakwa ngabantu beZimbabwe ibabalelungelo lokuthi bamkhiphe, yibo vele abangamfuniyo. Uyakwazi ngo-2008 ukuthi basuke bacaca bona abantu beZimbabwe bekungavoti amazwe asentshonalanga, bekungavoti iBritain, bekungavoti iMelika. So ngicabanga ukuthi inkulumo ediniwe engancedisiwe ekwakheni ilizwe lisiya phambili.
Okokuthi nxa sikhangele yona inkulumo yakhe uMongameli Mugabe, ungathini ngelanga leli? Kukhona yini okunye kade ngakukhuluma okungasokucothoza amanye amazwe?
Kunengakade ngakukhuluma, ubengakhuluma ngokuthi sesingakanani kulokho esithi thina ikubuswa kokuhlonitshwa komthetho lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu, esithi idemokhrasi lamalungelo kaZulu, ukuthi ilizwe leZimbabwe kunjongo zalo zokukhulula abantu beZimbabwe libe lokhwethwe olukhululekileyo, lokuthi abantu banothe abantu beZimbabwe ngendlela efaneleyo, nokwakha izikole, ukwakha izibhedlela, ukwakha imigwaqo sekungaphi kusuka ngo-1980. Yikho lokhu afanele ukuthi ahlale kukhuluma njalo njalo, ngenxa yokulwa, ngenxa yamaqhawe lawana anhlobonhlobo alwela inkululeko yabantu, ngenxa yamaqhawe okwakha imigwaqo, ngenxa yamaqhawe okulinda izinyamazana, sesilapha sesithuthuke ngale ndlela. Yikho lokho okudingeka ukuthi akhulume ngakho, kubambanisa abantu beZimbabwe, hayi okubahlukanisayo. Lokuyana kwekadeni okwenduka, alokhu ekhuluma ngakho edonisela abantu, akula muntu olecala lokungayi empini, ngabantwana akhuluma ngabo. Mhlambe akananzeleli ukuthi njengoba yena esemdala, kananzeleli ukuthi ilizwe leZimbabwe seligcwele abantwana abangazi lutho ngempi.
Amacele womabili MDC kukhanya kaphathekanga kakhulu nxa sikhangele ukuthi bona abakubutho bake bathi abasoze bananze uMnumzana Tsvangirai.
Okucacayo nje nxa ukhangela iminyaka leyo kusuka ngo-1980 ukuthi lezi nsuku ezimbili, usuku lwamaqhawe, usuku lwe-Defence Forces, zinsuku zezanu-PF, zinsuku ezingenani neZimbabwe. Kwakufanele zibe ngezabantu beZimbabwe bonke, kodwa sezasetshenziswa ukuchothoza amanye amabandla ukulwa labanye abantu. Akusasizi ukuya khona, ngoba ungahamba nxa ungasuye kwezanu-PF uzafika uthethiswe, uzafika uchothozwe, uzafika weyiswe, uzafika wenziwe konke nje, unqonulwe ngento engelamsebenzi.